sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siso Washington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 17 kuLwezi 2020, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
abantu sebeyekethisa izimiso ekade sifakwe nguhulumende ezifakwe yi-World Health Organization. Nxa singakhangela kwamanye amazwe sebesiba labayithi ngesikhiwa yi-second wave of infections, okutsho ukuthi abantu asebebanjwa belomkhuhlane we-coronavirus sebesiya bengezelela.
Abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakale bele-COVID-19 isibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zokuvikela leli gcikwane.
Nalapho esikhona nxa sithi sikutransforma kuyavuza sikhuluma ngokuthi sikuimploya abantu abangamamiliyoni amabili amathathu, yikho lapho esiyajere siphusha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa umnotho welizwe olujonge ukusungula imisebenzi yephose ifike kusigidi 1 million kwiminyaka emihlanu elandelayo. Abenhlanganiso yababalisi yezinta bakhuthaza amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi wokuqale ekupheleni kokampandula izikolo zivulwa kuhlandla lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Phakathi kwa bangamakhulu edlula ayisithupha abahlolwe igcikwane le-COVID-19 eZimbabwe abangamachumi phose ayisikhombisa i-68 batholakale belalo. Lokhu kutsho ukuba inani lasebetholakale bele gcikwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selizinkulungwane phose ezithoba munye i-8897. Asebesinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezidlula eziyisishiyagalombili 8116. Ukuthi abalokhu begula bona inani labo liqome laya kumakhulu edlula kancane amahlanu 524 labulala abangamakhulu edlula amabili nengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.1 million labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,647. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 55.2 million ababanjwe belalo labulala bedlula isigidi 1.3 million kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakale bele-COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zenhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende ngemva kokuyekethiswa kwezinye zazo lapho kuvulwa ezinye inhlangothi zempilo ezinjengezikolo ngemva kwe-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele-COVID-19 phakathi eZimbabwe bengazange bavakatshelwa kwamanye amazwe liqhubeka liqansa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, uMnumzana Itai Rusike, uchasisa ngokulakho okwenziwa nguhulumende ngemva kwalesi simo lapho eleZimbabwe selingene kuhlandla lesibili, i-second wave lokumemetheka kwe-COVID-19.
Unfortunately, it will not be surprising if the authorities then decide.
Akuyikumangalisa nxa iziphathamandla zizobuyela ekuthini ziqinise izikonzo ze-lockdown kakhulukazi kula amadolobho amabili.
Measures as a result of the rise in new cases.
Ingcweti wezempilakahle uDokotela Gary Shaba ukhuthaza uzulu ukuba angayekethisi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane okunjengokugqoka amamaski lokunye.
Abantu sebeyekethisa izimiso ekade sifakwe nguhulumende ezifakwe yi-World Health Organization. Abantu asebebanjwa belomkhuhlane we-coronavirus sebesiya bengezelela inani labo. Lokhu kungabe kubangelwa kakhulu iweketisa kwabantu abantu sebe akangithi msebenzi sibala lokuthi sebe relaxed
kodwa esinye isakhamuzi emzini wemgandini wobulawayo umnumzana Ernest Ncube uthi okunye kwakhona kungaphezu kwamandla abo okufana lokwenzakala emabhasini awezupho
akusela leyani esithi i-social distancing lokugezwa ezandleni akusenziwa kumele labo babone ukuthi iyalandelwa ukuze yonke iplani yabo isebenze kakuhle abantu bayaminyana njalo bahamba ngamateksi angalunganga ukuba semgwaqweni
ekutshoneni kosuku lwayizolo mhlaka 16 lwezi abantu abangamathumi phose ayisikhombisa 68 bahlolwe batholakala bele COVID-19 abalichumi lasithupha babo 16 kungaba kobulawayo abangamachumi amabili lasikhombisa 27 bengabe esigabeni semathebeleleni north futhi abalichumi lanye 11 bengabe emathebeleleni south eHarare khona kutholakale abantu abane eMidlands kulabahlanu kuthi eManicaland bekulomuntu oyedwa kungalesi sizathoke uhulumende esithi uphakathi kokudinga ukuthi enzeni ngalokho osekusenzakala elizweni lapho inani labatholakala bele COVID-19 liqonga mihla ngemihla umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle uDr. Constantino Chiwenga utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kusobala ukuba ilizwe lilakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane kuhlandla lesibili i-second wave ngoba abantu beqinisa amakhanda bengafuni ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende wakhe kanye labenhlanganiso e-WHO ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
siyilokho sikudaba le-COVID-19 ingcwethi wezomkhankaso wokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane zithi uzulu uveza ukuba sekhathele ngokulandela iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane enye yalezi ngcwethi umnumzana Nkosikhona Diviti ngomsakazo we-Community Podium TV uthi okunye osekubangela ukuthi abantu bengalandeli iziqondiso zokuvikela ku-COVID-19 nezinye inhlupho abavele bebhekane lazo ezigoqela ukuswelakala kwamanzi lesimo somnotho weZimbabwe okuningi asikuzweni kwingxoxo ayiqhube lo Michael weStudio 7
abantu befuna ukuya phambili ngempilo uzathola ukuthi kathesi kunzima ukuthi uqale sokuhlaliswa abantu phansi ukuthi hey corona isakhona lalani ngoba abantu sebesithi impilo sesiya phambili nanko-ke izikolo sezivuliwe lazo kusho ukuthi sokuyiwa phambili abantwana sebesiya esikolo la sesilungisele abantwana ukuthi beye esikolo khona wonke umuntu impilo vele sibuyele back to normal nakukhangele ukuthi i-coronavirus isakhona kuba nohlupho kakhulu ngoba izakhamizi sezikuthathela kathana sezidiniwe ngakho ukuzwa konke kwe-corona kuphinde sikwehlupho lwamanzi so uzathola ukuthi kwesikhathi nxa ugcokisana lezakhamizi akwanisa ukukutshe ukuthi zwana usakhuluma ngokwe-corona lokhu sinike namanzi aphume empompi sezokuthi sigezizana singayimelela amabhawuza lezinto ezinjanzo lezo kube luhlupho futhi ukuthi khona kanti abantu futhi abancedisa njani ngoba kumele ukuthi benza bedinga amanzi lawa kumabhawuza lasezibhoraneni lapho kuya kugcwele khona abantu kuluhlupho kakhulu especially kobulawayo
kodwa bayazama yini ngamandla wonke ukuvikela ukubanjwa kalomkhuhlane bayagqoka yini ama-mask uyishilo ngempela ukuthi kuyahlupha ukugeza izandla kodwa abo-sanitizer labo bakhona bayakuzama yini konke lokhu bengaminyani endaweni ezijiyeneyo
kunzima kakhulu especially emalokishini kugqoka imaski kukalutshwane ubona umuntu egqoka imaski sibili noma esibhoraneni kukalutshwane kakhulu kubona abantu begqoke amamaski ukuthi ubhubhane lolu solukhona njalo ama-specific areas wona lawo ophumula labo country park izakhamizi kumele ukuthi zinjani zincediswe kakhulu or njengebulawayo yonke nje sincedisa le futhi kale ukuthi si-raise awareness ukuthi abantu lokhu besifa abantu and abafaya abakhokhatshana bakhona khona lapha phakathi kwe
lo mnumzana Nkosikhona Diviti womsakazo we-Community Podium TV ngimuzwe exoxa lo Michael weStudio 7 ecingweni ekobulawayo ngesikhathi umongameli Donald Trump weMelika elokhu esala ukuthi wanqotshwa kukhetho lwedluleyo okhangelelwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden owebandla lamademocrats uthi ubala kukaTrump ukuthi beqhubela neintambo zombuso kungabuyisela emuva inhlelo zokulwisana legcikwane le-COVID-19 lokhu kwenzakala abasekeli bakamongameli Trump bemxhasa kulokhu akutshoyo kodwa amanye amalunga ebandla lakhe isithi kavume ukuthi unqotshiwe ukuze sihlaziye ukuthi kambe kuzawela ngaphi indoko loxaxaxo. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party, umnumzana Nqabutho Mabena.
Phakathi kwabo bobabili akekho esimthandayo, akekho esimkhethayo. Yebo ye, abemelika bazikhethele ukuthi bafuna bani, thina kithi kuyafanana. Kodwa singakutsho kuphela ngoDonald Trump yikuthi esasengupresident kube lo ngani kuba ngconywana empini zomhlaba esazibona ikakhulu kusaphethe lo wayengumongameli u-Obama kubhonjwa iLibya. Okunamhlanje eLibya sekulabantu abangama-slaves abathengiswa eLibya. So ke isikhathi esiningi vele ama-Americans kungaze kube ngama-Democrats kungaze kube ngama-Republicans kuyafanana. Sabona usaphethe uGeorge Bush abakwenzayo e-Iraq Tony Blair waseNgilandi.
Umongameli Trump ochothoza umnumzana Biden ngokuthi uzakhoqola ilizwe leMelika libe yi-socialist country. Kungenzakala lokho njalo ukuyini okubi ngakho?
UDonald Trump uyazikhulumela ngoba i-America asoze kube yi-socialist country nxa kuphethe ama-Democrats njoba kuphethe ama-Republicans, njoba sesitshilo phambilini ukuthi kabehlukananga bayafanana. Kunabantu abathatha izinqumo zelizwe, abantu abangakhethwanga, abantu abalemali ezinkulu, ama-billionaires, yibo abaphethe ilizwe leliyana elemelinga. Yibo futhi ababona ngezohwebo ukuthi ubudlelwano bemelika kumele kube njani lamanye amazwe angaphandle, ikakhulu uhwebo kumbe ngithi i-trade. Ngoba siyabona ngaphansi kukaDonald Trump ukuthi kunalokho esikubiza sithi ngama-trade wars phakathi kwelizwe leMelika lelizwe leChina. Siyabona amanye amankampani aweMelika esekuthiwa aphume kumbe engabi lokudlelwano lamankampani aweChina. IMelika ayivele injalo, ama-Republicans kumbe uTrump angeke abe yi-socialist. Sengisitsho uBiden angeke abe yi-socialist.
Umongameli Trump ufuna kubalwe kutsha amavoti kwezinye izigaba, njalo ubona ingani mhlawumbe engagcina eselobufakazi bokuthi kwaqelekezelwa kukhetho. Ubona kuwela ngaphi indoko loxakuxaku?
Uyabe esenza ilungelo lakhe njengomuntu weMelika. Thina esikulwisayo ukuthi iMelika kakumelanga ihambe ihlukumeza amanye amazwe ngendaba zomnotho. Kakumelanga ihambe ifuna ukufaka kwamanye amazwe abakhokheli abahambisa phambili izifuno zeMelika. Yikho thina njengebandla lamakomanisi kumbe i-Communist Party sisilwa nalokho esikubiza sithi ngama-imperialist forces. Ukhetho lolu olukhona liyasibonisa ukuthi hayi, lokho esela sikutshelwa ukuthi iMelika ilizwe ele-democracy ayisikho. Siyakwazi futhi la ngo-2016 ekungene kwaDonald Trump kwaba ama-democrats akhala besithi bona kungenele ama-Russians, ongazange kube lobufakazi.
Lowo ngumnumzana Nqabutho Mabena, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Yebo yebo yebo, mthokozo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sithangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, wona osumemetheka okwethusayo emadolobheni athiyeneyo elizweni agoqela iHarare lakoBulawayo. Sizaphatha njalo udaba lwempumela yokhetho lweMelika. Zulu bendaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abongi bedolobheni le-El Paso esigabeni se-Texas khonapha eMelika babe lokutshengisela ngokushayela izimoto beludwendwe betshaya amabhera njengendlela yokusekela iziqondiso zokuhlala ngekhaya eze-lockdown ngemva kokuqongwa lasebebanjwe bele-COVID-19 sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa 73,000 lokhu laphambukayo. Umongameli Yoweri Museveni wakule Uganda uhlangane lomphathintambo wezobudlelwane be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Thumeke Nekenon kunkulumo zokuhlaziya impi yomdeni eqhubeka isidla amahabula kule Ethiopia. Lezi nkulumo zilandela ukuhlaselwa kakubi okwensuku ezimbili kwesigodlo se-Eritrea i-Asmara ngezikhali ezinkulu zama-rockets osokukhomba ukubana limpi yomdeni yakule Ethiopia isicapha imingcwele isiya komakhelwane. Amapolisa akwele France abikwa edilize amatende enkambeni ye-St Denis ebigcinelwa iziphepheli ezedlula inkulungwane ezimbili okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Iningi lalezi ziphepheli bezingezibalekela umumo emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela ele-Ethiopia, Somalia, Sudan lamanye. Sizigqiba-ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Kuhlandla lethu eliphathelane lezenotho namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa useyethule uhlelo lukahulumende olujonge ukusungula imisebenzi ephose ifike isigidi i-1 million kuminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi luzaphumelela na lolu hlelo? UNtungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
UMnangagwa wethule umhlahlandlela we-National Development Strategy 1 izolo, wona athi uzalandelwa ngenjongo yokuvuselela umnotho kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Uthe phansi kwalo mhlahlandlela uhulumende uzasungula imisebenzi engu-760,000 njalo akhulise umnotho ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Wengeze wathi inflation layo iza kwehla isuka ku-471% iye phakathi kwe-3% le-7%. UMongameli Mnangagwa uthe ukuze lokhu kufezeke bazaqinisa ingatsha ezigoqela olokulima, olokwenjiwa kwamatshe aligugu, olokulungisa impahla kanye lolokwethekelelwa kwelizwe. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi lanxa uhlelo lolu lungaze lube lohlonzi, imisebenzi ekhulunywa nguhulumente milutshana kakhulu.
Nalapho esikhona nxa sithi sikutransforma kuyavuza sikhulume ngokuthi sifuna impilo yabantu abangamamiliyoni amabili amathathu. Yikho lapho siyajike siphusha ngoba la i-700,000 ayenzama ukuthi bangathi bona babe ministerically ukuthi benza kanti baza-achieve into emangalisayo. Kodwa kuza kwanzima nxa bengatshintshanga indlela abenza ngayo njalo indlela abaphatha ngayo izinto.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo yena usole uhulumende esithi kazange akhulumisane labo njengenhlanganiso yezisebenzi ekubumbeni lumhlahlandlela.
Luhlelo nje njengenhlelo zonke nje ezikahulumende ezibhalwe kakuhle emaphepheni ziseleke implementation kube nje luhlelo oluzathi ngemva kweminyaka emibili emithathu sizo sokuthiwa khona hhayi sesilufake eceleni sokululunye uhlelo.
Umoyo uthe iziloyiso zikahulumente lezi zingaba izifiso nje zikathemba lo-amkela, nanku sokuye kwaba lezinye inhlelo ezifanayo ezigoqela olwezim asethi ezingaphathisanga ilizwe ngalutho.
Izifiso kaziyaliwa, kodwa kufanele phela ube lenjongo eqondileyo, ube le-strategy, ube le-support njalo ebantwini, izisebenzi, abaqhatshi, ukuze phela ke uhlelo luphumelele. Esikunanzelelayo esikhathi esiningi ukuthi sisuke sihambise indaba ye-politics phambili,
Ushoko uvumelane lomoyo.
Iproblem esilayo kuhulumende wethu uzowabhala amaphepha amahle kodwa kwagcwalisisa kube yinto engani izasihlupha. Ungakhangela njalo kule ndaba engani ayikhulunywanga ngendlela yacaca kwindaba ye-corruption nokuthi sizadila njani, ngoba i-major impediment eZimbabwe kathesi indaba zokuthi sidila njani ngento ze-corruption, njalo sidila njani njengelizwe nxa sokulama-challenges.
Usomabhizimusi oyisiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu, uthi zinenge ingatsha uhulumende amele azivuselele kuqala ukuze amaphupho akhe afezeke.
Isandulelo ikuthi kube lalokho okuthiwa ngama-sectors of production. Kusamele uhulumende aqale akhe i-confidence building ikakhulu kwezamandla akagethi kanye lamafutha ezimota, kube izinto ezeneliseka ukuthi zithengeke ngokwentengo ezilingeneyo. Aphinde futhi alungise uhulumende amanzi. Siyakwazi ukuthi kule nkampani okuthiwa United Refineries kanye lezinye sezivaliwe ngenxa yokuswelakala kwamanzi kakhulu koBulawayo.
UNdlovu uxwayise njalo uhulumende ukuthi aphathise abantu abazisebenzayo ngemali ukuze bavuselele amabhizimusi abo.
Sivela kwisikhathi se-lockdown lapho abaningi abasebawa basebadiliza sibilisebezebadiliza kanye yonaka SD Capital ekade bachokolile kumabhizinisi abo. So kumele ukuthi baqale bancedise ngalokho esingathi ngama-soft loans.
Uhlelo lwe-National Development Strategy 1 lolu lwelama olwe-Transitional Stabilization Program lona olusolwa ngabanye besithi alusizanga ngalutho. Kepha uhulumende uthi lwaphumelela lolu hlelo ngoba lwenelisa ukuqeda ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto njalo lwaqinisa idola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Abenhlanganiso yababalisi yeZimtha bakhuthaza amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi wokuqala ekupheleni kukampandula. Izikolo zivulwa kuhlandla lokuqala. Linginkuthazo kodwa isola ngezinye inhlanganiso ezimele ababalisi ezigoqela i-ARTUZ abathi ababalisi lokhu bethola iholo eliphansi elingabeneli ukuthi bagade baye emsebenzini. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo lokhu zavulwayo kuhlandla lakuqala kuze kufike elesithathu, ababalisi bebengalugxobi ezikolo kuthi abakade besenelisa ukuya khona bebetshona behlezi abafundi bengenzi lutho. AbeZimbabwe Teachers Association iZimta babikwa benze isivumelwano lomqhatshi phansi kwenkulumo ze-National Joint Negotiating Council, loba kunjalo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bahle bethula owabo umbiko bephikisa isivumelwano lesi besithi imali ethenjiswa ababalisi incinyane kakhulu. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union, umnumzana Vusumuzi Maphosa, ugcizelelwa
kudabukile ngalokho okwenzakeleyo, ikakhulu amanye ama-unions esegqugquzela ukubana ababalisi babuyele emsebenzini kungela lutho abalutholileyo, ngoba nxa kukhitshwa ama-allowances akhona awe-COVID lawa azaphela ngo-December, ababalisi bazabe sebe-work off kulalokho abayikho khona, njalo kuvulela lo mkhathi ithuba elokubana ahlukuluze labo abalokhu besithi lokhu ade bekufuna kakukenzakala.
UDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimta, uchasiswa ngesivumelano se-NJNC.
Sithethe umlando ukuthi sicobise amalunga ethu ukuthi sokuyisikhathi sokuba kubuyelwe emsebenzini.
Inkosikazi Sanelisiwe Dube walabantwana abafundayo uthi lokhu okwenziwa nguhulumende kufana lokuba bamba inkunzi ngoba bebhadalele ize.
Ngendlela okwabikwa ngayo ukuthi izikolo ziyavulwa, okungani kuza kwenziwa okukhulu ezikolo kade akulalutho. ezadala ifees kungelanto ezasonza kahle.
Ababalisi bathi bafuna iholo lamadola eMelika elidlula amakhulu amahlanu i-$520 kodwa uhulumende ubathembise amadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezingamachumi amabili i-19,975 RTGs. Imali le igoqelayo eyokusebenza ngesikhathi esilengozi i-COVID allowance kanye le-bonus. Ababalisi bathi imali le izakwehla iye kunkulungwane ezingamachumi lantathu i-13,850 RTGs nxa sekukhitshwe e-COVID kanye le-bonus. Ngakho bathi isivumelano lesi senziwe kungakhangelwanga konke lokhu. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhuca mfundo Paul Mazima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa ugatsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission lukhiphe umbiko luveza ukuthi iza kwengezelela iholo lezisebenzi zikahulumende kanye lendlela izisebenzi zakhe ezizabhadalwa ngazo imali ze-bonus. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Oke ngumqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Bednico Bebe yona oxotshwe kuleli bandla ngeviki edluleyo esetheswa icala lokusekela i-MDC Alliance uthi ulokhu yeyisiphathamandla saleli bandla ngoba ukuxotshwa kwakhe akukho emthethweni. Umnumzana Bebe uthi uxotshwe ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Morgan Komichi ngoba besesaba ukuthi uzabanqoba kukhetho lokudinga umkhokheli we-MDCT omutsha kuCongress ezakwenziwa ngumpalakazi. Umnumzana Bebe uxotshwe ngemva kwengxabangxoza yama-nominations akoBulawayo lapho kwatholakala amavoti esemaningi okwedlula abantu abavotileyo. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi uMakhuphe nguye owanqobayo kulawa ma-nominations, umnumzana Bebe uthi kwanqoba yena. Ngokunjalo uthi uxotshelwa ukuthi ulosekelo. Kodwa uthi kayindawo ngoba ukuxotshwa kwakhe kungaphandle komthetho.
Kusobala ntungamili ukuthi ke laba bantu sebesenziwa ukuthi sebesesaba. Sebesesaba ngoba koBulawayo kutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident wephathi nxa kusiya kuCongress yilo kanye engikhulumayo. Njalo amaprovinsi wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku-extraordinary Congress. Bathe sebebona ke ukuthi kona undodana vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena. Sebegijima ke besiyahlala kuWhatsApp besithi bayangixotha. Hayi bo bantu, angingeke ngixotshwe yiWhatsApp. Asenzeni izinto ezilengqondo, sihloniphe abantu, sihloniphe abantu be-MDC njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe ngoba osokusenziwa nguthoko lonkomishi osokusitshengisa ukuthi kabasahloniphi, sebedle umsobho wezanu, umsobho wezanu libo sibenza ukuthi baphambane benze izinto ezingekho semthethweni.
Isizwa kuthiwa usuhambe emthethwandaba ubusiyadingani kahle kahle.
Emthethwandaba ke bengihambe ke ukuyaphikisa ke okwakuqala bazame ukuthi kona bathi sengisuspendiwe leso ngasesiya emthethwandaba ukuthi ngiyokuthi hayi bo kakulunganga kumbe kalikwenzanga ngendlela lokho elithi lingisuspende ngakho. Okwakathesi ke nxa sembuyele emthethwandaba sesiyakhumbuza umthethwandaba ukuthi hawu laba nabantu sisathi sisamelele ngapha emthethwandaba ukuthi baphendule amacala abo sebebuya besiyadala elinye ngesilungu lokho esithi yi-court interdict yikho engikulungiselelayo la magqwetha okwamanje.
Abebandla lakho ubathi uxotshiwe ngoba wena udlale bandla le-MDC Alliance.
Ngithanda ukuthi ngikufake sobala ke kubalaleli ukuthi ke leyo nto eyokuthi ngumuntu we-alliance yinto ediniweyo, into engasebenziyo ngoba ke abayibo ababuya nabantu ababekaze bevota ngesonto koBulawayo kwakule list eyayilungiswe yi-province yakoBulawayo phakathi komkhokheli wayo uGift Banda nobhala wabo uNomvula Mkuni. Yibo ababuya ne-list yona leyo eyiyo eyayisetshenziswa kwa-accreditation ukungenisa abantu. Pho labo sokuthi ababuya noBed babuye noBhebhe ngandlela bani. Awubona ukuthi khona kuyatshengisa ukuthi abantu abadala sebesiphelele ezingqondo sebesehluleka ukuthi benze izinto ngendlela eqondileyo. Kusobala nje ukuthi-ke hhayi amadoda lawa-ke asesesaba uBhebhe ukuthi kona nango sesiyabathathela akade bebona ingane sebekufaka esambeni.
Lowo ngumnumzana Bednico Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhelela. Abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakale bele-COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, nesithi asidibaneni njalo ngusasa.